So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 22 kuNkwenkwezi 2020 ngontungamili Nkomo. Endaveni zekuseni lamhlanje
sisesengozini yokumemetheka kakhulu kwegciwane le-corona njengoba singakafiki emqanshweni wentaba okuthiwa yi-peak lapho kuyabe sokukhangelelwe khona ukuthi libe selimemetheke kakhulu.
Inani labantu asebebanjwe igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhwelile njalo laya kumachumi amahlanu lanye 51.
Mbona ngathi bekuqakathekile kakhulu ukuthi umthetho mayelana ngepolicy kakhulu awungaqini kakhulu ngokuthi nje umuntu usevele nje abotshwe.
Amapolisa athi sebophe abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu abephule umthetho wokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Ababe ngamalunga eNational Council yeMDC eyakhethwa kuCongress ka 2014 bathi iNational Standing Committee eyayikhona ngaleso sikhathi elamalunga agoqela uNkosazana Thokozani Khuphe kumele ibize umhlangano wokuhlaziya isinqumo seSupreme Court esokuthi uMakhuphe nguye owayemele akhokhele ibandla athi uMnumzana Jamisa. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe i-coronavirus eZimbabwe selikhwelile njalo laya kumachumi amahlanu lanye 51 ngemva kokutholakala kwabantu abathathu belegciwane leli izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi ababili babantu laba ngabavele kweleBotswana kunsukwana ezedluleyo kuthi oyedwa isakhamuzi seHarare esingazange siphume phandle kwelizwe. Ukufunyanwa kwabathathu laba belomkhuhlane weCOVID-19 obangelwa ligciwane leCoronavirus kuza ngemva kokutholakala kwababili kuthange belomkhuhlane lo. Omunye wabo ubevela kweleSouth Africa njalo omunye ngovele kweleBotswana. Ugatsha lwezempilakahle luthi asebehloliwe igciwane leli elizweni lonke sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 34,707. Asebefile balokhu bebane kuthi asebesindile labo balokhu belichumi lasishiyangalombili. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 334,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezinhlanu 5,188,000. Ukukhwela kwenani labalomkhuhlane lo eZimbabwe osokusenzeka phose nsuku zonke yinto ehlupha abantu abanengi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngeCoronavirus eCitizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efihlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi sisesengozini yokumemetheka kakhulu kwegciwane le-corona njengoba singakafiki emqanshweni wentaba okuthiwa yi-peak lapho kuyabe sokukhangelelwe khona ukuthi libe selimemetheke kakhulu lisuka lapho-ke bese liqala ukwehla. Kanti-ke njalo sisakhumbula ukuthi ingikhona sisiya ebusika, ubusika bujwayele ukuthi lwandise kumemetheka kwamagciwane njenge-coronavirus. Kanti-ke futhi enye ingozi enkulu ukuthi kusezavulwa izikolo ngalesi sikhathi limemetheka lisiya phambili, kule ngozi-ke ukuthi izikolo zilandise limemetheke kakhulu kulalokho eliyikho khona namhlanje. Ngakho kuhulumende weZimbabwe kuyadingeka ukuthi athathe amanyathelo amakhulu ukuba kuvikeleke abantu kulalokho akwenzayo ngalesi sikhathi.
Udaba lwabantu abavela phandle kwelizwe laba kubo Botswana la kubo South Africa lingathi uhulumende uluphatha kuhle na?
Uhulumeni udaba lwabantu abavela ngaphandle kalubambanga ngendlela esuthisayo. Kuyadingeka ukuthi abantu bonke abavela ngaphandle babe kweceleni bahlolwe baze baphume sokutholakela ukuthi gabalalo leligciwane. Lokho ukuthi sizwe kuthiwa abantu baphumile babalekile kubonisa ukuthi usantengantenga ubuthakathaka ekusebenzeni. Kusamela qinise abone ukuthi akula muntu odlulayo engazange wahlolwa ngendlela efaneleyo. Njalo ababehlolwe batholakala beligciwane bayehlala lapho bafanele khona belatshwe baphume sebefanele ukungena emphakathini baphile phakathi komphakathi. Okwamanje hayi usesebuthakatha kuhulumende kakalibambi ngendlela efaneleyo igciwane ikakhulu nxa kusize ebantwini abavela ngaphandle kwelizwe.
Kukhona elingakuxwayisa mhlawumbe uZulu weZimbabwe jikelele laye uhulumende.
Esingakutsho njengenhlangano yokukhumbuza abantu beZimbabwe ukuthi igciwane le-corona akalikadluli eZimbabwe lisesekhona lisezakwanda. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi senze konke okudingakala ukuthi sizivikele, sivikele labanye sibathandayo lelizwe lonke. Kumele sithimulele endololwaneni kumbe ethishwini siyilahle, kumele sibone ukuthi siyagqoka ama-mask kuso sonke isikhathi, kumele sibone ukuthi siyajiyelana izibango ukuthiwa i-social distancing, sigeze izandla ngaso sonke isikhathi ngesepa kumbe nge-sanitizer. Kanti-ke uhulumende kuyadingeka ukuthi abone ukuthi kungakavulwa izikolo, yonke into eza kwenza ukuthi abantwana bavikeleke lababalisi bavikeleke ikhona esikolo, siyenziwe esikolo.
Umnumzana Efihlela Ncube ngowenhlanganiso elimukisa uZulu nge-coronavirus Citizens COVID-19 Monitor. Sixoxela ekobulawayo. Kusenjalo amapholisa athi inani labantu asebebotshelwe ukwephula iziqondiso zokuhlala ngekhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kusukela mhlaka 30 ngombimbitho. Lapho kwaqala khona lolu hlelo selifike kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu lanhlanu, 35,638. Umbiko lo uza ngesikhathi abalwela amalungelo oluntu bekhala ngokuthi amapholisa ahlukuluza uZulu lokuthi ababotshwayo kakhulu ngabampofu abayabe bedinga indlela zokuziphilisa kumbe bedinga ukudla. Sixoxele omunye wabalwela amalungelo, umnumzana Difa Dube.
Ukubotshwa kwabantu babankomo mayelana ngokuphula umthetho lo wabekwayo ukuthi abantu bengavele nje baphume nje mahlayana. Ngibona ngathi bekuqakathekile kakhulu ukuthi umthetho mayelana ngepolicy kakhulu awungaqini kakhulu ngokuthi nje umuntu usevele nje abotshwe avalelwe eseyilini, abotshwe avalelwe eseyilini. Kodwa ngibona ngathi okokuqala bekufanele ukuthi kukhangele kuqala ukuthi i-record lithini. Umuntu kulabantu ukuthi ama-first offenders, njalo kulabantu ukuthi ukuphula kwabo umthetho baphula ngoba nje befuna ukuthi baphule, uthola abantu bezigambela loitering kungela nto bayenzayo. Kodwa ke umuntu othwa uphule umthetho ngenxa esiyesitolo esikatshana laye ezama ukuthi ayidinga ukudliwa ngabantwana, ezama ukuthi ayidinga angakudla, angiboni ukuthi lokhuyana into bafanele udinga ukuthi abathatha abantu bavele baphuzele ejele. Kodwa njalo abanye laba bathola bephula umthetho lowo, ngibona ngathi okokuqala kulezinto ezifana lokuthi abantu bafakwe bayenze lokhu esikubiza sithi ngama-community services, ngoba nxa besiyakwenza ama-community services baza kwenelisa ukuthi basebenze bele social distance okwenza ukuthi benga infectani noma mhlawumbe bengathelelani umkhuhlane nxa ukuthi kungabe sekukhona umunye oyabeselawo phakathi kwabo. Kodwa ke nxa sebebathatha bese bavalele ejele kuyukuthi nje ngabantu mhlawumbe ngama first offenders noma ngabantu abangakwenzi ngamabomo. Umuntu nxa umthole ejele ithukela noma umuntu umthole isaka lempupu, kutshengisela khona ukuthi kulobunzima phakathi endlini obumenze waze waphumela ngaphandle waze wayadinga lokhu ayakuthweleyo noma lokhu okungasiza ukuthi kuyethunjini.
Khona ukubopha abantu ongathi isisombululo yini kuyabenqabela ukuthi bengaphumi ezindlini.
Uhulumende noma ngithi abe policing noma abaphethe ugatsha lwezamapholisa abazame ukuthi bazwisise imbangela eyiyo eza eyenza ukuthi abantu bahambe mhlambe bazithole sebehambe ibanga elide okugcina sekwenza ukuthi baphule umthetho. Ngithemba ukuthi wonke umuntu weZimbabwe, akekho umuntu weZimbabwe ongahloniphiyo ingalo yemthetho yelizwe lakithi. Kodwa ke ngokunjalo kufanele ukuthi uhulumende akazame ukuthi kutholakale indlela eziningi mhlambe ezokutholisa ama groceries njengalokho esikubona kwamanye amazwe ukuthi mhlambe kuyavulwa kube lama groceries noma kube ngala trailers ahamba esiya kuma lokithi duze la duze ukuze ukuthi abantu bengahambi ibanga elide bedinga ama groceries njalo abantu bengagcini izinto ezivala lama basic commodities into ezivala lempupu into yeqhakazekile kakhulu abayenza ukuthi ibe into etholakala lula kakhulu elizweni lakithi ukuze ukuthi abantu bengatholi sebe siba kuma queues amade begcina sebe siyabuyela ezindlini isikhathi abafana ukuthi babuyele ngazo sesidlulile amapolice andivana babophe nje bajikela abantu emajele ngibona ngathi kuqhakazekile ukuthi andivana bakwenze lokho abazwisise kuqala ukuthi lo muntu usuke ngapi njalo isizathu esimeza ukuthi aze yabe leso ngaleso sikhathi isiphi ngoba ukuba ripolice akutsho ukuthi thola umuntu umthaye kuphela noma thola umuntu umjikele esitokisini kuphela kodwa kutsho ukuthi ungumuntu ofana ukuthi uzwisise ukuthi umuntu lo kuhambe njani andivana kuze kufike leso sikhathi noma kuze kwenzakale khona lokho sokwenzakale ngaleso sikhathi izinto ezidingakalayo empilweni yomuntu ezinto engathi ngama basic commodities akube izinto uhulumende azama ngakho konke ukuthi azitholakale kalula njalo kungabi izinto ezenza ukuthi abantu begcine sebehlala endwendweni zamaline belindele ukuthi bathole impupu noma belindele ukuthi bathole izinto ezifana labo chukela izinto abazidinga kakhulu ikakhulukazi into efana lempupu eyiyo into eqhakathekile okwedlula konke ngibona ngathi uhulumende nxa engayenza khona lokho njalo aqhuquzele izitolo zenalezi ama supermarkets nala asemalokitini asezigabeni lesigaba ukuthi avule njalo abe lezinto ezeneleyo ukuthi abantu nxa beseyathenga abantu bathenge lula bayenelise ukuthi babuyele ezindlini masinyane
umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo kaZulu sixoxela ekwelebhilitane Ababe ngamalunga eNational Council yebandla leMDC eyakhethwa kuCongress eyenziwa ngo-2014 baqhube umhlangano izolo baphuma lesinqumo sokuthi iNational Standing Committee eyayikhona ngaleso sikhathi egoqela uNkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Morgan Komitsi kanye loMnumzana Douglas Monzora kumele ivize umhlangano wokuhlaziya isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esokuthi uMakhuphe nguye owayemele akokhele ibandla leli ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tswangirai hathi umnumzana Nelson Tamisa. Bathe kumele i-standing committee ivize umhlangano kungakedluli umhlaka 6 kuNhlangula ukuze kulungisiswe udaba lokudonselana okukhona phakathi kwe-MDC Alliance kamnumzana Chamisa le-MDC kaMakhuphe. I-National Council ithi umhlangano lo kumele wenziwe ngendlela engasoze ibangele ukuthi amalunga ebandla ephule iziqondiso zokuvalwa kwelizwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda.
Umhlangano ukubungula udaba olule lwavela ku-Supreme Court ukuthi ibandla lingawuphatha kanjani njalo lingaqhubekela phambili liphakele uphuhlo uhlangothi lokuthi phela i-National Council izwisise kahle ka-2014 izwisise kahle ukuthi kanti udubo lolungani njalo yona impumela leyo ye-court ithile ukuthi bayicubungule ndawo.
Sibonile ukubana esinye sezinqumo esiphuma emhlanganweni lo ngesokuthi kuhlanganwe labo bonke okubalisa okhuphe labo Monzora. Libona kuzayenzakala yini lo?
Kuzayenzakala ukuthi National Council izafuna ukuthi izisise ukuthi bona bacabangani njalo lokho bakwenzayo bakwenza ngani sekhangele ngaphi.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 sixoxe njalo lesikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Khaliphani Phukeni yena othi kabasoze balandele izinqumo ezithethwe ngababe kuNational Council laba izolo ngoba ngabantu asebasuka kubandla leMDCT.
I-judgment inawo over 40 days yaphuma babukela kwabasobala ukuthi bona bangabantu be-alliance abahlangene ne-MCCT. I-MCCT yasibeka ke yahlala i-National Council yasithi abantu abakwazi ukuba ngamamemba amajemba angu-2 yikho akwena sasisirikhola ephalamenti. That's why sakwazi ukurikhola ngoba bahlangane alaye bakwazi-ke ukuthi bese bejika besiilesosilayi ehlakaniphanze ekuhlaleni phansi senze imithi kuzomela ukuthi babuye back babuye bezojoyina iphahla.
Umnumzana Khalipani Phukeni yisikhulumeli somkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Ubexoxa lo Chris Kande we-Studio 7. Ukulumende weMelika izolo wesule imigoqo evilawula ukusebenzelana kwamabhanga omhlaba lamabhanga eZimbabwe amabili abalisa ele AgriBank lele Infrastructure Development Bank. Amabhanga la ayefakelwe izijeziso yiMelika esetheswa umlando wokusekela ukwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende weZANU-PF. Kodwa asisuswa kuluhlu lwezijeziso lezi ngo-2016. Kepha bekule migoqo ebilokhu iwenqabela ukuthi asebenze lamanye amabhanga omhlaba ekhululekile. Iyo ke leyo migoqo esuswe izolo. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Kelvin Manduna.
Ukususwa kwamabhanga lawa AgriBank and Infrastructure Bank into enhle. I don't know ukuthi bakwenzile because of i-lobbying or i-dialogue behind the scenes enzakalayo le Melika. Whatever the reason, into enhle izasinceda ngoba i-AgriBank and like Infrastructure Bank are quite active. Ukusupporta i-economy ama-sectors angu-2 i-agriculture lale i-infrastructure yethu. So azabe anizoncedisa sibili. Kodwa imali ekhona kulamabhanga lawa ngu-2 imali encane compared to ama-needs ethu ezilizwe. Yikho lokhu ribona enye imali ivela kuma-China la ngaphi ngaphi. So siyakujabulela, it's a positive development, into engayenzekaliyo very often, so it's good news for a change for ilizwe lethu.
Singathi lokhu kuveza yini ukuthi ngempela iMelika izimisele ukulungisisa ubudlelwano bayo leZimbabwe?
Ubona kwami mina iMelika has more or less been consistent ukuthi it's open for a dialogue leZimbabwe. U-ambassador weMelika owayekhona kudala lalo khona uBrian Nichols ukhuluma kwabo, it encourages me ukuthi opportunity khona nxa ehulumende eZimbabwe ngatshengisela ukuthi it's serious about ama-reforms and is a truly partner. IMelika singakhohlwa is built one of the biggest embassies eZimbabwe and ihlala isikhumbuza ukuthi ngeke sifake embassy njalo sifake imali eningi if we didn't have confidence in the future of iZimbabwe. And siyabona through ama-crisis esiwenzelayo, cyclone Idai, etc., iMelika iyabelokhu khona isincedisa despite ama-differences akhona on e-politics.
Umnumzana Kelvin Manduna ucubungula ezenotho njalo uqhuba izifundo zakhe ze-PhD e-Howard University khonapha eMelika. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulabesilisa abasakhulayo ababili ababotshiweyo kobulawayo besetheswa icala lokutshontsha inkombalanga elentengo engena ku-$20,000 bayithengisa ne-$30 kuphela. Iphephandaba leHerald lona lithi inhlanganiso zababalisi kazivumelani lohlelo lukahulumende olokuvumela ukulotshwa kwemihloliso ye-O-Level le-A-Level ngenyanga ezayo. Zisithi lokhu kulakho ukubangela ukumemetheka kwe-coronavirus. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni senu.
Studio 7 yani lonke balaleli mina igama lami ngusamkeliso khuluma ngisejombe uhlupho engilalo ngabantwana laba abantwana besikolo okuthiwa kumele bafunde ngamafoni la ngama radio la ngama TV mina engikhulumayo ngikhulumela ebantwaneni bethu thina esisemaruzeva ama TV la mafono na lawa ama WhatsApp la ma radio thina kasi abantu bethu kabala asilakho so okungayihlupa kakhulu ukuthi lanxa i radio ingaba khona abantwana laba belalele ku radio kukhulunywa bekhangele ku TV kukhulunywa bazabe bebhala ngapi njalo abantwana abafunda kanjalo bazamakelwa ngubani so okuyinto okungani kuyangikhathaza ngizaba kwazi njani ukuthi bazwisi sile kumbe abazwisisanga bephongela lento ekhulunywayo kuphela yebo ye asikubalekeli ukuthi umkhuhlane lo we COVID-19 le lockdown le khona lokho siya kwemuya kwenqabela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki ukuze izigozi zingavulwa asikubalekeli lokho kodwa uhlupho ke esesibona abantwana laba sokuzababela nzima abantwana ngoba asithi umntwana uku form 1 kufanele ku form 2 engabhalanga umnyako zayo uzahamba kanjani ku form 1 u grade 6 uzahamba kanjani ku grade 7 bengabhalanga bazakhanisa ukukhona ukufunda abazayo ukwenza amafoni yini kumbe kuzaba leminye imizamo ezakwenzakala okuyinto lokhu mina kuyangikhathaza ngoba asikuzwisisika kahle so sicela isichasisele kukhona lokhu ukuthi sizwisise abantwana laba kuhamba kanjani siyabonga
basakazi bakastudio 7 ngiyalibingelela ngegama likajesu kristu ngilapha mina ekhezi esigabeni sikakhokhokhokho umakwati igama ngingurubhen dlamini into ngiyikhulumayo lapha ebuhlungu ncinyane ngenxa yokubana emakhaya besikhona thina ku-ward 12 asila even imali kodwa-ke bakhona abantu abasincedayo ukusiphathela amajukela ngamacimbi imana phela esayiphiwa ngunkulunkulu kodwa-ke okunjal sebedosa izinyawo ngoba sebekhona abahamba ngemva kwabo bebalandela ngitho laba abasuthayo phela kodwa abalambayo nembali bebencedakala yebo phela into engikhangela bebengathengisi beminyeni abantu laba bebekhipha sibile ispace ngesane esifunekayo ngohulumende kuyinto enhle beyenza kodwa-ke sebekhona sebehamba ngemva kwabo bebefuna ukubana ehle izithende ngoba bona bayasutha hhayi siyabakhulekela ubana unkulunkulu kabe labo ngoba bona bayasutha lathi singasuthiyo esilambayo sizaphila ngomusa kankulunkulu bonabo abasinceda abathenga amacimbi ethintshisa besinika ijukela besinika umpuphu besinika omahlamvu osouth konke okufuneka ekhitshini hhayi bakithi ngani uhulumende uyasizwela besincedisa wani bonabo ukuze singaze ezigcine sesilwe yindlala ngiphezu kwecorona le ngiyabonga amafithane
salibonani kustudio 7 mina igama lami ngu-Adolf Shaba mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo indaba yokuxotshwa kwa-Energy Mutoli lo muntu vele kudala vele le nto yinto adofana ukuthi ngaba ayenza kudala ngoba lo muntu ubevele ehlambalaza isizwe ehlambalaza nabakhokheli bakhe izinto kade ezikhuluma ngoba kwese sikhathi uyakuzibuza ukuthi ngumuntu yakhe ecabange before ekhuluma kumbe ngumuntu obekhuluma nje angazi kodwa hhayi isinquma abasithethe isinquma esihle kakhulu kumkhipha kodwa layo izanu PF kumfanele ihambe njengamanje kulamantombazana awalahlekayo MDC aphinda atholakala akula ngisho owabo okhulumayo ngokuthi kuhambe njani bazithulele nje okutshengisa ukuthi balesandla kuleyo nto ngoba kukho okusolayo kusola ngamanye ama-organization angekho kubo kodwa bona bathuli nje including yena umnankakho
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Umnotho wakwele Nigeria uvikwa uzancipha ngesilinganiso sokuyisishiyagalolunye ekhulwini lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ibhanga elikhulu lomhlaba eleWorld Bank lona selivumile ukuphathisa amazwe ahlaselwe izintethe esezivangele indlala ezwekazi leAfrika laseMiddle East ngemali engange-$500 million. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umphathisikhwama kahulumende umnumzana Stephen Manuchin uthi uhulumende ulakho ukuphuma lolunye njalo uhlelo lwemali yokuphathisa uzulu welizwe leli kanye lamabhizimusi aphanjaniswe yi-coronavirus. Lolu kuyabe kuluhlelo lwesibili ngemva kolunye oluqhutshwe kunyanga ezisanda kwedlula lapho uzulu abephiwa khona amadola edlula inkulungwane umuntu ngamuntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo somabhizimusi oyisizalwane seZimbabwe ohlala khonapha eMelika umnumzana Muzo Banzincube.
Uqinisile kakhulu sibili u-Treasury Secretary wethu uMr. Michin xa esithi izizalwane zeMelika ziphiwe enye imali phezu kwe-2.3 trillion liyane esayiphiwayo kunyanga liyane edluleyo. Imali okukhulunywa ngayo kathesi is about $3 trillion and siyabona njalo ukuthi imali yakhona leyi ama-Democrats asevumile ukuthi khona iphiwe i-$3 trillion but siyabona ukuthi ama-Republicans anganayi-block indaba yakhona leyo. Uyabona ama-Republicans phela lokuncitshana okuthize, uyabona ahlukana ngale ZANU-PF. I-ZANU-PF sayibona ngesikhathi sama-elections lapha bethenga izimota ama-t-shirts ZANU-PF, izimota zabo zibhaliwe lapha ZANU-PF kulamapikitsha bomnangagwa, uyabona. Kodwa nxa sokufika ukuthi isikhathi se-coronavirus lapho ukuthi khona izizalwane zeZimbabwe ziphiwe lawo ma-maski, ziphiwe ukudla, yona leyo stimulus la ukuthi bencedakale, abakufuni lokho. So behlukananga kangako lama-Republicans alapha eMelika Mnumzana Nkomo.
Ama 1200 ake aphiwa abantu lawana ungathi aphathisa abantu okunganani?
Singakhangela kuhle nje Mnumzana Nkomo, i-1200 leya aphiwayo last month aso mali nje engathi yanceda kuyangaphi, ngoba vele i-minimum wage ye-America is just about ama $1,200 a month. So uyabona ukuthi abantu sebele nyanga ezimbili sesiya kwesithathu bengasebenzi. So umumo ngani olukhuni sibili kuzizalwane zeMelika lapha Mnumzana Nkomo.
Eyakho ibhizimusi ihamba njani?
Yami business Mnumzana Nkomo njengoba ukwazi ukuthi ngeye commercial transportation technology, i-app yami kuthiwa i-Trackify app eyiye-connecta ama-commercial transport drivers lemsebenzi nje eyabikhona ifuna ukuthi ithwalwe. Into enginanzeleleyo ukuthi nje 2 months ago iqalisa i-coronavirus, ama-trucks nje akamasibili ukuthi ahambahambe, kodwa sesibonile nje lapha sibili ne-few weeks back asokuphikile sibili, and ama-downloads e-app yami have been consistent sibili even during nje isikhathi se-coronavirus le. Ama-drivers ayi-downloada sibili i-app yami yabona ukuthi bayisebenzisa, bakhona kade besebenza sibili, kodwa singani si-increase-le sibili ama-numbers akhona sebebuyele emsebenzini.
Umnumzana Muzo Banzincube ngusomabhizimusi weZimbabwe ohlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebanjwe igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhwelile njalo laya kumachumi amahlanu lanye 51. Amapolisa athi asebophe abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu abephule iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Ababengamalunga e-National Council ye-MDC eyakhethwa ku-Congress ka-2014 bathi i-National Standing Committee eyayikhona ngaleso sikhathi elamalunga agoqela uNkosazana Thokozani Khuphe kumele ibize umhlangano wokuhlaziya isinqumo se-Supreme Court esokuthi uMakhuphe nguye owayemele abe ngumholi webandla, hhathi uJamisa. Kwanele mtwakazi likumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni ngomvulo ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.